Walamukele emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
The Zimbabwean government has sought to repress the right to expression from the words one speaks in print, broadcasting and including personal messages between people in the form of emails and telephone conversations. Of late, this has extended to messages over the internet.
Inhlanganiso zentathela izindaba elizweni zinanza imisebenzi kamuyi wayintathela izindaba elodumo uBonwell Chakawota ngaphansi kwemikhosi yokunanza ilanga le-Press Freedom Day.
Umnumzana Mathore ubotshiwe ngoba kuthiwa wathethisa umongameli welizwe uRobert Mugabe esembire lapho ebe-adressa khona inkalakatha yerali yamayouth abebuthene khonapho esithi kasafuni uMugabe. Ngokubona kwethu thina icala likaMathore ngelokhu ukuthi ukhulumeleni ukuthi amayouth engavoteli uMugabe avotele uTsvangirai.
Kubotshwa umkhokheli wogatsha lwabatsha ku-MTCT umnumzana Solomon Mathore.
Uhulumende weMelika wesula amagama amalunga ezanu PF alitshumi kuluhlu lwesijeziso kodwa abaningi babo bengabatsho nayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Inhlanganiso zentathela izindaba ezibalisa iMedia Alliance of Zimbabwe kanye leVoluntary Media Council of Zimbabwe lamhlanje zinanze imisebenzi kamuyi umnumzana Bonwell Chakawota yena owayeyintathela izindaba elodumo elizweni. Lobe kungomunye wemikhosi yokunanza ilanga lentathela izindaba emhlabeni jikelele iWorld Press Freedom Day. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezokwethulwa kwezindaba edalela ephalamende umnumzana Clement Chikwinya uchaze umuyi uChakawota njengomuntu obezinikele emsebenzini wakhe wokuthapha izindaba. UChikwinya utshele abekade bekulo mkhosi owenzelwe ehoteleni yeHoliday Inn lamhla ukuba lokhe ilukhuni imithetho eqondisa imisebenzi yokuthapha lokuhlela izindaba kuleli lanxa ilizwe laloba igama kuzivumelwano ezimbalwa ezigoqela ezenhlanganiso yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika, iSADC, umanyano wamazwe e-Afrika, AU, kanye lezemhlabeni wonke jikelele.
The Zimbabwean government has sought to repress the right to expression from the words one speaks in print, broadcasting and including personal messages between people in the form of emails and telephone conversations. Of late, this has extended to messages over the internet, social networks such as Facebook.
Uthi lanxa ibikhona eminye yale mithetho kusekelo sombuso seLancaster enikeza intatheli izindaba amalungelo abo abezombusazwe bebengayilandeli. Uthi udubo yokuba inkokheli zikahulumende kazizilandeli vele iziqondiso zalezi zivumelwano kanye lokungafezi izithembiso lanxa kungaze kube khona kusisekelo sombuso. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya laye obekulo mkhosi uthi kuqakathekile ukuba kube le mithetho eqondisa ukusebenza kwentatheli zindaba kodwa ivelele kizo intatheli zindaba.
Kungangenela uhulumende ngoba uhulumende nxa engenela imithetho yakhe eminingi ekhona yekuvimbela ukuthi abantu babe lithuba lokuzikhulumela bakufunayo. Kodwa njengokusekwenziwe uthi vele abaningi bakhona bathi nxa kuleziqondiso kumbe imithetho ekhona gayibe imithetho enziwa intatheli zindaba bona bebodwa.
Ungwenya uthi lanxa kumele luqondiswe ngemithetho uhlangothi lwezindaba kasikho isidingo sokuba uhulumende abe le mithetho elukhuni eqondisa imisebenzi yokuthapha izindaba elizweni.
Ngoba uhluphe ukuthi kawusuze bekwazi ukuthi umuntu uyacina ngaphi ngokuqondisa ngemithetho yakhona. Kodwa kusoba ukuthi kulabanye abantu abangakwazi ukusebenzisa inkululo yakhe kuhle yokukhuluma. Into ezinjenzenze ukuthethisa abantu kumbe ukubhala izinto eziqondane lempilo yomuntu engelani loZulu. Kufanele kube khona le ndlela zokuthi abantu banjalo bancediswe ukuthi lifake i-institution yokuthi umuntu athethe izindaba ziqondiswe kube ama-controls imbona ngathi lapha kuliphutha.
Oze njengomunye wama-commissioners eZimbabwe Media Council eligqitha njalo umnumzana Chris Mike uthi bivele ikhona imithetho elondoloza ilungelo lentathela izindaba kule draft yesisekelo esitsha sombuso esisanda kwamukelwa nguZulu. Uthi siqokoqela ukuba izalandelwa nali imithetho zinkokheli zikahulumende kumbe kuzaba ngokwensukwini sokuba ingalandelwa lanxa ingaba khona imithetho emihle elondoloza ilungelo hatshi elentathela izindaba kuphela kodwa uZulu wonke. umike ukhuthaza inhlanganiso ezimela intatheli izindaba kanye lozulu ukuba behlukane lomkhuba wokusola nje kuphela kodwa badinge indlela zokulungisisa umumo khona kundaba zamalungelo okuthapha izindaba kanye lezokukhulumisana.
When the political will of politicians and bureaucrats is at its lowest, I believe that we the citizens, the press included, should strengthen our resolve to bring about the change that we desire to see.
Inkokheli zenhlanganiso ezimela intatheli izindaba zivumelene ukuba lokhe umkhulu umsebenzi wokuletha inguquko kumithetho elondoloza imisebenzi yokuthapha indaba elizweni. Kuvunyelene njalo ukuba uhulumende ayilandele ngokugcweleyo leyo mithetho eyisithe yaba khona kule draft ekhangelelwe ukuba yisekelo sombuso, hatshi ukuba kube ngumbhalo nje ongalandelwayo. Abangenela umhlangano baveze ukuba lokhe umumo ungemuhle elizweni kundaba zokuthapha indaba okuyilona dubo ngalesi sikhathi ilizwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho. Bathi kuqakathekile njalo ukuba kubunjwe inhlanganiso ezathatha imibono evelela kuntatheli izindaba ngokwazo. Bathi kumele ube khona lomthetho olondoloza ukusebenza kwalezi ntatheli izindaba elizweni. Lumkhosi wokukhumbula imisebenzi kamuyi uBonwell Kingdom Jakaoza oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe bemanyelela be-Voluntary Media Council of Zimbabwe wenziwe ngaphansi kwesihloko esithi Safe to Speak, Securing Freedom of Expression in All Media. Njalo kungomunye wemikhosi yokunaza ilanga lokusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Ngimela e-Studio 7 ngise Harare yimi uMavis Gama.